Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhla ka 13 kuZibandlela 2025 nguThabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Kina njenge TPC kasikho kuloko uChabangu kuyazikhulumela uzikhulumela okwakhe akubona ngathi kungasiza yena
kulabachothoza okukhulunywa ngomnumzana Sengezo Chabangu owe TPC othi umongameli Emmerson Mnangagwa engaqhubeka esembusweni uma uZulu ekusekela lokho
ababali isikhathi bazawunqaba esikolo bengafundisa abantwana ngendlela ephezulu bese besithi hayi bantu abami lingalilandela ke mina ukuthi ngiyeqishiye siyelibamba kuhle lizisele izinto esikhuluma ngazo lililandele endaweni ethile lapho enzalifundisa khona.
Uhulumende uvumela ababalisi ukuba befundise ngasese ngesikhathi besithi kabasoze benelise ukubuyela ezikolo kusasa. Sizaluthulela okwenzakala eMelika ngamalungiselelo okugcotshwa kwayengumongameli omnumzana Donald Trump. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso ebona ngezokhetho eZimbabwe Election Support Network ithi ikhathazekile ngokukhulunywa ngamanye amalunga ebandla leZANU-PF kanye labanye abakubandla leCitizens Coalition for Change abafuna kuguqulwa isekelo sombuso welizwe ukwenzela ukuba kungaqhutshwa ukhetho ngomnyaka ka-2028. Lokhu kuza ngesikhathi abanye abakubandla le-TPC besekela ukuthi lungaqhutshwa ukhetho lolu njalo umongameli Emmerson Mnangagwa aqhubeke esembusweni. Kubika uGibbs Dube.
Izesni ithi uyamangalisa ukuba kulabantu bafuna ukuthi ukhetho okumele luqhutshwe ngo-2028 lube khona ngo-2030 njengalokho okufiswa ngabanye abakubandla elibusayo labakucele le-CCC elikhokhelwa ngumnumzana Sengezo Chabangu ozithi ungunobhala jikelele obandla leli. UChabangu owethekelele ipulazi likaMnangagwa ngempelaviki lamanye amalunga edala lePhalamende akubandla le-CCC lawelibusayo uthe kuyabe kuqondile ukuthi uMnangagwa aqhubeke esesikhundleni kuze kufike umnyaka ka-2030 uma uZulu ekusekela lokhu. Kulabasola kakhulu amazwi kaChabangu. Omunye wabo umnumzana Phumulani Sibanda isikhulumeli se-CCC kobulawayo.
Kina njenge TPC kasikho kuloko uChabangu kuyazikhulumela uzikhulumela okwakhe akubona ngathi kungasiza yena kodwa thina njenge TPC hayi kasikho kuloko sikhangelele ukuthi izinto zihambe ngendlela kulandelwe iconstitution. Nxa i-term yakhe isisitsho ukuthi isiphelile iyabe siphelile. Nxa ama-elections emele abe khona ngo-2028 sithi kawabe khona kasisho ukuthi kahlale zwamchosa ngoba isizathu sakhona singasiboni.
Umnumzana Gift Ostalo Siziba owake waba yisikhulumeli sebandla le-CCC laye uthi uChabangu ukhuluma ihlazo.
Kuyaveza sobala into esayikhuluma kudala lanamhlanje ukubana oChabangu lequku labo ngabantu abasebenzela izanu baproducer izanu yikho akula emhlabeni wonke jikelele. I-opposition political party engasukumisa ithi thina sisupporta i-ruling party ukuthi ihlale embusweni ngenxa yokuthi umsebenzi we-opposition party yikuthi la ithole ithuba lokubana ibuse but ibuse ngendlela engcono.
Kasenelisanga ukukhuluma loChabangu legqwetha lakhe umnumzana Ngqobani Sithole ngodaba lo ngoba bebengaphenduli omakhale kukwini. Xoxe lo mnumzana kucacaphulu laye ohambe epulazini likaMnangagwa ngempelaviki.
Bekuluhlelo lwephalamenti, uhlelo lusemthethweni lwephalamenti ngoba iphalamenti ilenhlelo eziningi, ilengatsha eziningi ezikhangela izinto eziningi ezijiyeneyo. So uza kuzwisisa ukuthi nxa sikhanda imithetho i-constitution yethu nxa idefina okuthiwa yi-legislative process or yi-legislature kuthiwa i-legislature shall be made up of the president and the parliament as led by the speaker of parliament. It's in the constitution, it's in black and white. Abantu abaningi abakwazi abakwazi bakunanzelele ukuthi ukuthi akulandlela iParliament engasebenza ngayo ingazange yakhulumisana noPresident kwesinye isikhathi.
Abakubandla leZANU-PF bathi uJabangu indoda emadodeni. Omunye wabalombono lo ngumnumzana Joseph Juma omele iphelandaba Mpophoma edale leParliament.
Abantu abathanda ukukhuluma izinto abangazisiyo, bengikhona mina kulo mbuthano uChabangu ekhuluma kazanga indoze upresident. UChabangu into ayenzayo upractice lokho esikuthi esikubiza ngokuthi modern politics ezenzakala ngisho even konapho eAmerica lapho elikhona even eSouth Africa uyakubona uJulius Malema noma bephikisana eEFF labo president uRamaphosa abalwi babe bekhulumisana badla bonke banatha bonke benza yonke into bebonke yinto eqadekileyo na entezombuso imbuso yamazwe le ukuthi kona being opposition akusho ukuthi kona somelelele ngama-sworn enemies kusho ukuthi kona ye sime ngale sikhangele ngale indlela lina lime ngale likhangele ngale yane indlela kodwa akusho ke ukuthi kona kumele kube landi lokucabana phakathi kunje so mina lami nginje so mina ngikuzanipef but ngilazo izihlobo ezikutriple c so sokumele sixabane yini sishane ngoba sibona okushiyanayo na elimpendulo yokuthi hashi akumelanga kube njalo yikho ade kukhuluma kolokana asokuginywa kodwa yikuma usiba patriotic elizweni lakho ukuthi ye ngiku-opposition kodwa ngithi mina uhulumente okhona nguyena lowo so kumele sithinjani sisebenze sonke kungaxatshananga kungaliwanga sibonisana lapho engibona ukuthi kulo uzokhuluma ukuthi kona where you are wrong we're going to say it out that this is wrong.
Kulabanye abakubandla leZANU-PF abaphikisa ukuba uMnangagwa aqhubeke ebusa kungafika umnyaka ka-2028 kulapho-ke okugqitshwa khona umbuso wakhe. Kuzamele kwenziwe i-referendum kungakaguqulwa isekelo sombuso welizwe. Okwamanje sikubeka sobala ukuba umongameli osesikhundleni kavunyelwa ukuvotelwa futhi kumbe ebiselwe embusweni isikhathi sakhe singaphela esokubusa. Ngimele iStudio 7 ngise-Washington DC, ngingu-Gibbs Dube.
Ziyavulwa izikolo kusasa njalo izifundo eziningi ezifunda zihlala esikolo amabhoda sezifikile ezikolo. Uhulumende uthi ukhangelele ukuthi ababalisi bonke baye emsebenzini kusasa kodwa inhlanganiso ezimela ababalisi ezigoqela e-PTUZ kanye le-ATUZ zithi ababalisi abasoze baye esikolo. Ekhuluma le ntatha lezindaba eseHarare umphathintambo wezemfundo eprimary lesecondary umnumzana Thondela Moyo uthe izikolo akumelanga zibambe ngamandla abazali ukuthi bathenge ama-uniform esikolo kuphela njalo izifundi ezingabhadalanga ama-school fees akumelanga zixotshwe. Umoyo uphinde wakhuluma ngodaba lwama-extra lessons.
Government policies are very clear. Extra lessons are illegal.
Umthetho kahulumende usegcekeni. Ama-extra lessons awekho emthethweni, awafunakali esikolo. Nxa bekhona abawenzayo ezikolo, ngifuna libamangalele. Nxa umbalisi efuna ukwenza ama-extra lessons, uyenelisa ukuwenza emzini wakhe, hatshi esikolo. Udubo esilubonileyo ngolokuthi ababalisi bese bekhangela kuphela labo ababhadale imali zama-extra lessons.
Abazali bathi amazwi kahulumende ngodaba lwama-extra lessons aza kwengeza lolu dubo. Owayekhokela inhlanganiso yobulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi uthi amazwi la aza kupha ababalisi igunya.
Ingozi esiyibonayo futhi ezenzakale iqiniso yokuthi ababalisi isikhathi esibazakunxa besezikolo bengafundisi abantwana ngendlela ephezulu bese besithi hhayi bantu abami lingandilandela ke mina ukuthi ngiyesiyelibamba kuhle lizwisele izinto esikhuluma ngazo linilandele endaweni ethile lapho enizalifundisa khona sebebhadala imali eyi-extra. Ngezinye indlela esikutshoyo ukuthi uhulumende uminisa ngaleyo nkulumo yakhe ngibona ngathi mina uhle wenza lo ukuthi ayikuthothozela ababalisi ukuthi abawenza ama-extra lessons.
Umnumzana Sibindu sole njalo uhulumende esithi akenze okweneleyo ekuvikeleni abazali okwenza izikolo zenze umathanda.
Ngomlomo yes kuyakhulunywa kodwa ngezenza kwenzakali. So ngibona ngathi nxa uminister etsho njalo ukuthi abantu abahambe bayebika. Uhlupho yikuthi into lezi ngasikhuluma ngazo fana sizizwe ukuthi eZimbabwe nxasikhuluma into lezi zobugwelegwele lezi. Ukuba yi-syndicate uzafika ubike lapho ubika khona ehofisini bahle ba defendane bona bese hlabe siyaphazi hele tofaso obunje etofaso obunje abazala balase leso skathi
umsekelo omgcini silalwa kobulawayo kunhlanganiso emela babalisi Amalgamated Rural Teachers Association of Zimbabwe ATUZ umnumzana Tinotenda Chidakwa uthi ababalisi abasoze baye emsebenzini kusasa
kozi asila imali ekhonayo uthi sibe siyemsebenzini lapana
umkhokeli wenhlanganiso ye Progressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ uDr. Takavafira Joe laye uthi ababalisa balungiselelanga ukubuyela emsebenzini njengoba iholo labo liphansi kumbiko wakhe umnumzana Joe uthe imizamo yokukhulumisana lohulumende izikolo zingakavulwa yehlule njalo basakhulumisana lababalisi ukuze bazi ukuthi baza kuya emsebenzini kusasa kumbe abasoze benelise njengoba uhulumende engakagcwalisisi izifiso zabo izikolo zivulwa ngalesi sikhathi impumelelo emihloliso ye-A-level isanda kuphuma njalo izifundi zipase ngesilinganiso esedlula amachumi ayisishiyagalolunye lane ekhulwini i-94.58% ngimele iStudio 7 ngise-Washington DC ngingutabo kancube Umholi wabehluleli umnumzana Luke Malaba usekhuthaze ikhomishini yezemithetho e-Judicial Service Commission ukuthi ibeke iziqondiso ezibangela ukuthi abantu bethembe izinqumo ezithathwa imithethwandaba ngoba zingathathi uhlangothi oluthile. Uphinde wakhuthaza ukusebenzela ndawonye kogatsha lwezemithetho lezinye elizweni ijikelele ukwenzela ukuthi kwethulwe imithetho ekhwabithwa ngabanenye. Mnumzana Malaba obekhuluma amazwi layo kobulawayo ukuvula ngokusemthethweni umnyaka omutsha kwezemithethwandaba. Ukuhlazela lwedaba sithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxele umnumzana Thembelani Dube ingcwethi ecubungile yezombusazwe engumsekeli kamgcini isihlalo weboard ye-Rural Communities Empowerment Trust.
Amazwi akhulunywe nguMalaba, uChief Justice. Amazwi aqhakatheke kakhulu njalo aveza okuyikho okumele kwenzakale kujudiciary services. Yikho kanye okumele kwenzakale ukuthi abantu bayithembe, abantu bayihloniphe, abantu bathembele kiyo ukuthi nxa ithe yenza isinqumo, isinqumo kube isinqumo esiqondileyo. Njalo atshengisa ukuthi ngaphakathi kwakhe njengo Chief Justice ulesifiso sokuthi kwenzakale khona lokho akukhulumileyo kodwa mhlawumbe kusuka kube lokunye okusuka kumenqabele kumsinde kugcine kungasenzakalanga ngendlela afisa ngayo kodwa amazwi yiwo kanye
kodwa sesikhangela okwenzakalayo singathi akuthathwa yini uhlangothi kugatshalo lwezemthetho
nxa kule politiki phakathi kungani ijudiciary system yethu isukuye nganyelwe kakhulu ipolitics yelizwe ufica ukuthi lanxa umuntu elecala elisegcekeni kodwa ngenxa yokuthi mhlawumbe ngohlangothi lwepolitiki ethile icala lelana ligcina liphonga uba lula nje liphephuke kube ligwebe liphephukayo kugcine ungasela cala kube sokusithi lo muntu uyabe engenzanga cala agcine senguye olecala elikhulu lesabekayo abotshwe kuze kwesabeke so yiko kusuka kululazise isisindo sogatsha mbe sengalo yomthetho elizweni lakithi yebo yesi asikubone kwesinye isikhathi kutshengisa ukuthi ekwethuleni izinqumo zakhona kukhona ukulingana kwamathuba kulabo abaye bethe baba la lamacala singazi mhlawumbe mbekuya kusenzwela ukuthi kukhanye ukuthi sibili hayi umthetho ulinganisa wonke umuntu kodwa esikhathini esinenga kubi njalo kodwa kulapho kuthe kwenzakala khona lokho hayi siyasikubone sikubonge ikakhulu nxa kungangenelanga kakhulu ipolitiki umthetho uyasebenza ngendlela eqondileyo umuntu agwetshwe ngendlela okumele agwetshwe ngayo of course yasibe la ama-cases nje amalutshwana okubalisela umama lo wayedisciplina abantwana beqondisa abantwana babesephathini bebhema benada wasegwetshwa kodwa-ke hhayi enye olunye ohlangothi lomthetho lwakwethula lokhanya lwathi hayi umama lo kayekelwe ngoku beqondisa abantwana ukuze ilizwe lakhiwa ngokuthi abantu baqondisane so wagcina-ke khijiwelwa namama kodwa esikhathini esiningi sijale ukubona bezepolitiki umthetho kusiya ngokuthi kuluphuhlangothi umthetho ugijima laye umncedisa ukuthi ephula amacala kodwa angabanjwa
Lo ngumnumzana Thembelani Dube ingcwethe ecubungulezo mbusazwe ngomsekeli kamgcini isihlalo weBoard ye-Rural Communities Empowerment Trust obexoxa ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7. Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abe-Reuters labe-Associated Press babika ukuba ziqhubeka kuhle inkulumo zokumisa impi ephakathi kwele-Israel le-Hamas emhlanganweni oqhutshelwa kwele-Qatar. Lokhu elemelika lizama ukucitha umlilo ovuthayo e-California osubulela abantu abalitshumi lasithupha wabhidlisa izakhiwo ezifika inkulungwane ezilitshumi lasithupha 16,000. Le yi Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Kweziphathelane leMelika idalele eParliament yeMelika eleSenate lizaqala kusasa ukubusisa lokuvivinya labo abakhethwe ngumnumzana Donald Trump ukuba ngabaphathi ntambo bakahulumende wakhe ngaphambilini kokuqala kwakhe umsebenzi ngomvulo ngeviki ezayo. Abantu laba bagoqela umnumzana Doug Collins, yena okhethwe ukuba ngumkhokheli ogatsha lwabalwa impi lwe-Veterans Affairs, umnumzana Marco Rubio oza kuba ngunobhala obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe u-Secretary of State, kanye lokhethwe ukuba ngunobhala wogatsha lwezomvikela uPete Hegseth. Umnumzana Hegseth useke wethula amazwi asolwa ngabaningi acothoza amabutho esifazana. Lanxa kungakazakali ukuthi idalela iSenate lizapasisa yini, bonke abakhethwa bakaTrump iningi likhanya lizapasa ngoba ibandla likaTrump elama-Republicans yilo elilawula amadala omabili ePhalamende kumbe iCongress. Ukuhlazela lolu daba untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe locubungulezo mbusazo umnumzana Efi Idlela Ncube.
Kuzaba lula kungabi lula kusiya ngomuntu wakhona lo ubaba uTrump amkhethileyo. Ngokuba iPhalamende yeMelika, iSenate neHouse of Representatives, kayifani leyaseNgilandi, kayifani leyaseZimbabwe, abantu bakhona balethuba lokuthi bazicabangele, bangavumelani lebandla labo, libusa kumbe liphikisa. Into esingajwayelanga ukuthi siyibone kwamanye amazwe, kuyinto-ke enza kube nzima kakhulu ukuthi ubekwazi ukuthi bazahamba lalo kumbe bazahamba lalwa. Bakhona abanye abangasoze bavumelane lo mnumzana uTrump, benjalo bengama-Republican labo. Ngakho ke kakumangalisa ukuthi ubusufica ukuthi lalapha sekufanele ukuthi kuvivinywe abantu, kubonakala ukuthi kambe ufanele kumbe kafanelanga isihlalo lesi. Bakhona bazavuma, bakhona bazakwala. Yindlela iMelika esebenza ngayo, indlela iParliament yeMelika esebenza ngayo.
UHegseth lo ogatsha lwezomvikela ngalokhu asekutshile okusolwa ngabanye ubona epasiswa yini?
Amathuba okuthi angene yena labanye yi-50%, singatsho kanjalo singathi thina iyafafu. Ulethuba lokuthi angene, kanti-ke njalo ulethuba lelilinganayo lokuthi angangene. Lo okhethelwe ukuthi abe ngowezomvikela walimala kakhulu ngalokho ayekukhuluma, bakhona bangavumelani laye. Ngakho-ke kusengamlimaza khona lokhuyana, kodwa asikafiki esibangeni sokuthi sithi thina uzangena umbekazi ukungena. Kuningi okuza kwenziwa ngasese nje kusiya kusakusasa. Kuzaba lokuxoxisana phakathi kwakhe lama-senators awe-party yakhe, kuzaba lokuxoxisana phakathi kuka-Trump lama-senators ngokuphathelene lalo mnumzana labo bonke laba abanye abakhethileyo ebakhampeyinela kuxoxiswana kuzanywa ukuthi bavunywe. Ngakho-ke sesizabona khona kusasa ngokuxoxisana ukuthi basuthiseka kumbe kabasuthiseki nxa sebem-interviewa.
Ubona uminjani umbuso kaTrump engena nje embusweni ngeviki ezayo nxa uqathaniswa lokaBiden?
Ziningi inguquko umnumzana uTrump azabuya lazo kwezangaphandle. Indlela enza ngakhona kayifanele kaBiden, kayifanele amademokrasi. Uzaphatha impi yaseRussia le-Ukraine ngendlela elomehluko, uzaphatha eyamaPalestinians le yase-Israel ngendlela elomehluko. Uzaba ngumuntu ofuqa kakhulu elaseChina, ofuqa kakhulu elaseCanada, ofuqa kakhulu e-EU, la amanye amazwe ukuthi avulele lezi ezithengiswayo ezaseMelika kule kulawo mazwe ngokuhwebelana. Uzaba lomehluko omkhulu kakhulu kulamazwe azavuna kakhulu ekungeneni kwa Trump akhona njalo azalimala kakhulu. Kanti ke ngaphakathi njalo uza kwehlisa kakhulu imithelo enze kube lula ukuthi abantu bavule amabhizinesi, uzalwisa kakhulu abantu abavela ngaphandle abangena ngokungekho emthethweni. Zizaba zinenge inguqu okwazaziletha esingazange sazibona ngaphansi kuka Biden. Kanti kokunye kusekhona okungafanana sithi lokho ngokwemelika vele sikujwayele.
Umnumzana efidlela Ncube ingcwethi kwezombusazwe ubexoxa noNtungamile Nkomo weStudio 7.
Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7. Sifisa ukulibikela ukuba sesile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama videos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelinki efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel ku WhatsApp yakho, ungene kuyo ngokuvula ilinki ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Sokuvele imifanekiso yenqwaba yezidumbu ezisemgodini lapho okuvaleleke khona othekecha kugoqela labe Zimbabwe eStilfontein kwele South Africa. Uthuso Khumalo siphala lodaba eStilfontein kwele South Africa.
Imifanekiso le ephume kulomgodi lomunye wabotshekesha osanda kuhlengwa itshengisa inqwaba yezidumbu zabotshekesha asebefile. Iningi yezidumbu lezi ezifakwe emaphepheni eplastic zitshengisa sobala ukuthi sezonakala, kanti lokuthi otshekesha laba bafeka buhlungu. Kulomfanekiso omunye wabotshekesha ongavezwanga igama ubonakala ehamba itshengisa izidumbu eziningi okwesikhathi eside esebenzisa umakhalekhukhwini wakhe. Ucinga ukuncenga esithi bacela ukuxhaswa ngokudla lokuhlengwa ngesiphangiphangi.
Siyaqala ukubonisa abantu laba abafileyo emgodini. Bawuqala nanga lo ngomunye ngeyibona lawo omunye
nangu. Baninzi kakhulu.
Siyababona nawe. Hey, sicela isizo.
Imifanekiso yezidumbu lezi isitshiye inhlanganiso ezilwela amalungelo abasebenza emgodini zizonde ziganono wabo. Lezi nhlanganiso ezigoqela e-Mining Affected Communities, United in Action, zethesa uhulumende lamapholisa umlando wokubulala otshekesha laba. Igqweda lezamalungelo umnumzana Mamekwe Sebey uthi kudala bexwayisa uhulumende ukuthi akaphe laba bantu ukudla njalo abahlenge ngesiphangiphangi, kodwa yena wakhetha ukwephulela izikhuni endlebeni.
This is a Stilfontein massacre.
Sila kuthandabuza ukuthi lo ngubhuqazwe wokubulawa kwabotshekesha laba ngesihluku esikhulu okwenziwe nguhulumende. Izenzo zikahulumende ezigoqela ukwenqabela ukuthi laba bantu baphiwe ukudla lamanzi yizo ezibe yimbangela enkulu yokufa kwabotshekesha laba.
Of a treacherous policy that was pursued by the government.
Kodwa ke isikhulumeli sokatsha lwendaba zemigodi umnumzana Makhosonke Buthelezi uyalile ukuthi uhulumende ubangele ngabomo ukufa kwabantu, wathi bekusenziwa amalungiselelo okubahlenga.
They pleaded that they do not have money and they have already spent their money on.
Akusikho ukuthi uhulumende weNorthwest ubengafuni ukuhlenga otshekesha laba. Ukuchilo ngaphambilini ukuba ubesadinga imali kanye lokwakha uhlelo lokubahlenga.
Kulezalwane zeZimbabwe eziningi eseziveze ukuthi zilezihlobo zazo eziphakathi kwalo mgodi eStilfontein. Kusenjalo abalungiselela ukuhlenga otshekesha laba sebefakile imitshina yabo abayidingayo kulolu hlelo ukuze baqale ukukhupha otshekesha lezidumbu. Mele Studio 7 eStilfontein kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Soku isikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli be Studio 7 elisithumela yona nge-WhatsApp.
Studio 7, salibonani basakazi, linjani kodwa khona ngapho. Libingelela lonke kubantu kaMilinkomo, Gift Dube, Ezra Shisa Spanda, labanye njengabaqambanga ngamagama ngithi asiphileni ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu. So sibonga njalo lomnyaka omutsha lo esingaba sesingenile kuwo. Siyawudumisa lomnyaka ngoba uqale ngobuhle, uqale ngezulu, kanti ke kade sesikhathazekile ngokuswela izulu, kuswela amanzi, lezifuyo zisiphelele nje.
Studio 7 njani balandeli nabasakazi? Ah, ngilalela uBelieve Gabulelo ezikhulumela ezumanele umuntu omdala shuwa. Kambe mezokuthi amakansila yiwahlulekayo endabeni yamanzi. Kona amanzi government athi kumele ilethe amanzi, yomele ilethe amanzi in bulk. Amakansila abesethatha amanzi sesupply ebantwini. Manje namasesithi amakansili yiwayehlulekayo ukuthathaphi khonoko. Hey, abantu bengagcwala ipolitics ekhanda, ingqondo zabo azisasebenzi. Azisasebenzi ingqondo zabo. Ngumuntu omdala mani Gabule, thathi ipolitics ukuyifake esayidini kwesinye isikhathi ukukhuluma iqiniso njengoba kuliqiniso.
Siyabingelela, siyabonga. Siyadana kakhulu uzoBelieve Gabule sebekhulumela izanu njalo njalo ukuthi kumele ibambe indaba zamanzi. Igovernment enjani engazagebhe ngisho idame elilodwa since 1980 okwakususmith sebefuna ukukhulumela ukuthi amanzi bedla imali yakhona.
Sibonge Studio 7 nabantu abalalelayo esiza kukhuluma ngakho nanku okuhlaba nje emkhonkosini. Akulaphathe mbi njengayenale e-Africa. Angabona in the world number one ngamanga lobuthakathi lokurobha abantu. Izanu ibusa abantu, ayibusi ilizwe, ibusa abantu. Masithi mina ibusa abantu, ngisho ukucindezela abantu ukuthi umuntu engaphakamisa ikhanda. Uze labantu namakhruka angenayo, banaba bangenayo abanye bese behleli khona le egangeni, omunye laye. Masithi egangeni nje emakhaya, omunye laye ngapha esedrobheni. Ethi hayi thina abezanu siyenza lokhu lalokhu. Kuyini okungcono elikwenzayo ngoba ilizwe libolile.
Sanibonani Mahlabezulu, sanibonani bantu baseZimbabwe, Zimbabwe yonke khona tukukhona. Okhulumayo lana bakithi umhlazi ozimele esigabeni sakosiwowo, uKhanyani Ncube, kodwa ngihlazi yami ngapha kulese South Africa emzini omkhulu waseJohannesburg. Hey, hayi kunzima abantu benkosi. Lokho engikubona emafonini nengikuzwayo ngezindaba ama-opposition members e-CCC kuthiwa bavakashele uMnangagwa osengezo bekhuluma. Dotimuni lo ngizwayo nengiwubonayo, yazi laba bantu badlala ngabantu impela. Abantu babavotela ukuthi bebathume ukuthi baye eParliament bayabamela, besuke laphana bengafezi izifiso zikaZulu, bayokukhulumela bayokuvumela izanu ngegama le-CCC. Udoti onke lo bakithi niwuvotele out next time mayise nimvota, ningabavoteli laba bantu.
Labo ngabanye babalaleli be-Studio 7 besipha imibono yabo. Lingakhohlwa luyalandela uhlelo lwe-Live Talk namuhla sixoxa ngokuvulwa kwezikolo. Kuyikho lapho abantwana abayibo abafunda besezikolo bebonakale begada amabhasi begijima kelaphana besiya ezikolo, laloba abazali besithi ubakhangelane lodubo lokudinga ke izimali zokuthi abantwana baye esikolo. Singeke ehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Kulaba chothoza okukhulunywa ngumnumzana Sengezo Tshabangu we-CCC othi umongameli Emmerson Mnangagwa engaqhubeka esembusweni uma uZulu ekusekela lokho. Uhulumende uvumela ababalisi ukuba befundise ngasese ama-extra lessons ngesikhathi besithi kabasoze benelise kobuyela esikolo kusasa njengoba besithi iholo labo liqhubeka liphansi. Njalo abe-PTUZ besithi uhulumende uyalile ukuthi ahlangane labo ngodaba lolo. Okwanamhlanje muli yeZimbabwe silugqibeke lapha uhlelo lwethu olivalelisayo ngudaba kaNcube, ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.